Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 23 Ncwabakazi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lithi ibandla le-ZANU-PF lihaze amaphepha amanga athi leli bandla alisaphatheki kukhetho lwanamuhla.
Amalunga ezanu-PF kazange alale namuhla behaza yonke indawo amaphepha aqamba amanga. Amaphepha lawo atsho wona ukuthi i-Citizens Coalition for Change ekhokhelwa ngu-Advocate Noso Chamisa siphumile kukhetho. Besicela abantu bengalaleli amanga lawo.
Inhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo oluntu abameli icela umthethwandaba we-High Court ukuthi ubambe izeki ngamandla ukuthi ilandele umthetho nxa isethula impumela yokhetho lukamongameli.
So kathese sikwenzileyo ukuthi senze esithi i-mandatory interview ukuthi this time around kufuze ama-results e-election yona leyo abanjwe ngendlela okufuze abanjwe ngayo.
Olwela amalungelo oluntu unkosikazi Cora Ndebele osungula uhlelo lokukhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota uthi abantu abasukume ngobuningi babo lamuhla bayevota.
Inhlupho zonke esilazo esikhala ngazo singakhona ukubana sizintshintshe ku-ballot box. Mama ungaphakami unguwe wodwa le muli yakho kuphela, kodwa khuthaze umakhelwane, ukhuthaze abangane, ukhuthaze izihlobo.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla njengoba kulilanga lokhetho siqala ke ukhetho ngendaba eziphathelane lokhetho lwalamhlanje.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni thina kwelakithi.
Madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni thina kwelakithi.
Madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Madoda siyovota.
Yebo, njengoba ke silitshelile nje ukubana lamhlanje lilanga lokhetho, ilanga lokhetho kulolwela amalungelo oluntu unkosikazi Cora Ndebele owasungula uhlelo lokukhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota abesilisa ngokuncitshwa ucansi, abasakhulayo ngokungapheke phakulelwa ukudla ezindlini nxa bengabhalisanga ukuthi bavote, njalo basukume ngobuningi babo lamhlanje bayevota. Asizweni ixoxa losithandekile Mhlanga weStudio 7.
Uhlelo lubuya kanye ngemva kweminyaka eyi-5. Nanti ithuba selifikile ngemva kweminyaka eyi-5 ubana sikhethe kumbe sitshintshe ubukhokheli obesigaba, obe-region, lobelizwe. Thanda ukukhuthaza kakhulu umama oyemathebelelenzi lwaseZimbabwe ezweni lonke jikelele ukubana kasiphakameni bomama siyevota. Singaphakami singabomama kuphela, kodwa siphakame lezimuli zethu zonke. Mama khuthaza ubaba, khuthaza ugogo, ukhuthaze ukhulu, ukhuthaze abazukulu, ukhuthaze umntwana wonke ole-18 years and above ukubana ayevota. Inhlupho zonke esilazo esikhala ngazo singakhona ukubana sizintshintshe ku-ballot box. Mama ungaphakami unguwe wodwa le muli yakho kuphela, kodwa khuthaza umakhelwane, ukhuthaze abangane, ukhuthaze izihlobo, ukhuthaze isigaba sakho sonke ubana siphakame. Bethole isithupha i-passport enga-expiranga. Susani ukwesaba kuzakhamizi lokho esikuzwayo ukuthi kuthiwa manxa uvota bakhona abakhona ukubana babone ukuthi uvotele bani ngamanga lawo mama tshela ukhulu tshela ugogo ukubana ngamanga lawo gogo ilungele lakho lokuvota laziwa nguwe wedwa njalo ukuthi uvotele bani kwaziwa nguwe loNkulunkulu wakho lokho indlela zokwethusela abantu ukukhetha ubukhokheli kufuze ukhethe ungela kwesaba ungela valo inhlupho zonke esilazo bomama isikhala ngazo abantwana bangasebenziyo abantwana sebephila ngama drugs indlala ngekhaya izinto ezingahambi kuhle ezweni ukuhlupheka lokuhlukumezeka konke lokhu singakhona ukubana siye kutshintsha mdziku ballot box ngeprogram lenesasiyidonsa bomama sikhuthaza abantu abethu ukubana kabayiregister iprogram lana yahamba kahle kakhulu laloba ingasafikanga ezingeni lasilikhangelele ngoba lamanje bakhona abantu ofica ukubana kabaregistanga kodwa kulabo abaregistayo sakhona ubana sibafinyelele bomama ezindlini abale 18 and above 92 baseliphendukile ngelo sikhethe ubukhokheli obuza sisuthisa for the next coming 5 years ngiyabonga
lathi siyabonga lo ke ngunkosikazi Khorandebele olwela ilungelo loluntu obexoxa ecingweni le studio 7 eko Bulawayo Ibandla lesisi lithi ibandla lezanu PF lihaze amaphepha amanga athi leli bandla lisaphatheki ukukhetho lwalamuhla amaphepha la alomfanekiso omkhokheli webandla lesisi umnomzana Nelson Chamisa elotsho ukuthi hlalani ezindlini lingayivota ngoba kulokuqilibezela kukhetho Isikhulumeli sebandla lesisi sikobulawayo umnomzana Swithan Chirotsa utshele Studio 7 ukuthi ibandla lezanu PF seliphelelwe ngumphako.
Yebo sicela umthwakazi omuhle ukuthi balimuke amaphepha ahazwe yizanu PF. Amalunga ezanu PF kazangalale namhla behaza yonke indawo amaphepha aqamba amanga amaphepha lawo. Achona ukuthi iCitizens Coalition for Change ekhokhelwa nguAdvocate Nelson Chamisa siphumile kukhetho besicela abantu bengalaleli amanga lawo thina asiphumanga kukhetho silokhu sikhona kukhetho so becela abantu ukuthi bayovota bavotele umnumzana Nelson Chamisa kupresident bavotele ama MP ethu baphinde bavotele ama councilor ethu abantu beamelanga babuye buyele emuva bengalaleli amanga akukhulunywa yizanu PF isenzo lesi isenzo sezigila mkhuba yikuzama ukuthi inani lamavote awe Citizens Coalition for Change abe phansi besicela bakithi abantu baphume ngobunengi babo bayovotela iCitizens Coalition for Change njalo sicela abasekela iCitizens Coalition for Change ukuthi lapha babona khona amaphepha bebutha amaphepha lawo bewachise ngoba amaphepha lawo alakho ukuthi ephazamisa inhlelo zebandla becela liwathise amaphepha la umbu wadabula wenzela ukuthi engaphambanisi uhlelo lwethu olokuvota
alo ke ngumnomzana Swithan Chirotsa isikhulumeli sebandla lesisi sikobulawayo kusenjalo inhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo oluntu eye abameli isicele umthethwandaba we-High Court ukuthi ubambe iZimbabwe Electoral Commission iZEC ngamandla ukuthi ilandele umthetho nxa isethula impumelo yokhetho lukamongameli. Linhlanganiso ithi kukhetho olwenziwa ngomnyaka ka-2018 lolwenziwa njalo ngomnyaka ka-2013 iZEC yephula umthetho we-Electoral Act ngokususa impumela yokhetho lolu kuwadi isiya eHarare ku-National Command Center ingazange yaziswe ku-district lakuma-province. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomgcini sihlalo walinhlanganiso umnumzana Ngqobani Sithole ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Okumqoka ukuthi ngikhangele izinto ezimbili. Ngo-2013 kwenzakala i-election eZimbabwe. Ama-results e-presidential kahambanga ngendlela. Asuka from i-ward through i-district esiya ku-National Command Center e-Harare. Khonokho akwenziwa njalo. Right, sathi sikubonile ngo-2018 kwenzakale the same thing. And amadoda lawa athi nxa angasuka ku-election ayabhala i-report ehamba e-parliament. Uripoti ayo ba confirma ukuthi indlela uhamba ngayo ayisiyo kufuze kuhambe ngendlela enje enje enje. So kathese sikwenzileyo ukuthi senze esithi mandatory interview ukuthi this time around kufuze ama results e-election yonaleyi abanjwe ngendlela okufuze abanjwe ngayo. Hathi indlela yokuthi i-presidential results iyahamba kuhle hatshi.
Yiphi leyo ndlela okumele kuqutshwe ngayo ungachasisela abalaleli ukuthi kumele kwenziwe njani?
Right, ama results angasuka ku police station ku ward, ufuzaye district, from i district aye province, from i province yikho lapha ahamba khona ku national command center. Kodwa okwenzakalayo lokho ayi awe presidential sina sikhonona ngama results e presidential. Ama parliamentarian e city national assembly ahamba ngendlela e right, but lawo awe presidential awahambi ngendlela e right. So ama results la kufuze ukuthi ku province or ku district sibe sikwazi ukuthi district enje abantu abavotela u president bangaka ku province abantu abavotela u president bangaka before ungakahambi ku national command center. So i election isenziwa abantu kumele babekwazi ukuthi ovotela uzibani u president u idim nangakwa bangaka ku province abavotele u Chamisa bangaka abavotele laba abanye ngobuningi babo bangaka nokuthi ukuthi size sekuzwa sokuse Harare.
Ukungaqhutshwa kuhle kokwethulwa kwalimpumela okhuluma ngakho ungathi kuphazamisa ukhetho ngandlela bani?
Nxa ama results angasuka kuhhayi atholakale sekunational command center, into engayenzeka ukuthi angafika sengokunye esingakwaziyo ngoba indlela ahamba ngayo is very secretive. Ama results la kufuze abe khona yonke indawo, we should be able to collect. Nxa sithi collect siyakwanisa ukuthi sicalculate that is clear ukuthi lokhu kumeso lokhu kumeso yikho kuphambanisa ukugetha. In my view kakulungise khonoko.
Likhangelela ukuthi luhluzwe nini lolu daba?
Udaba lolu namhla sifayilile, it's an agent application, even kusasa sibilingangena. But okuqakathekileyo ukuthi wonke umuntu weZimbabwe kumele abekwazi ukuthi ama-results abehamba ngendlela engayisiyo. Khathesi ama-results okumele ahambe ngendlela eyiyo.
Yiwuphi umthetho obusephulwa lapha?
Section 37, subsection 4, paragraph C of the Electoral Act, section 65, section 72, section 110, maningi ama-sections ayiphulwayo ngendlela yena leyo kwenziwa ngayo.
Hello ke ngumnumzana Ngqobani Sithole, umgcini sihlalo wenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu abameli ubexoxa ecingweni loNtu Nkameli Nkomo weStudio 7 ekwebulawayo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele nkulu.
Asambeni madoda siyovota,
madoda siyovota, sivotele nkulu.
Asambeni thina kwelakithi,
madoda siyovota, sivotele nkulu.
Asambeni thina kwelakithi,
madoda siyovota, sivotele nkulu.
Asambeni madoda siyovota,
madoda siyovota,
okwamanje ke kesizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi uSkomitsi wamapholisa umnomzana Godwin Madanga usecebise abantu ukuthi bengabuthani endaweni zokuvota ngemva kokuvota njengalokhu okukhuthazwa libandla le-CCC. UMadanga uncome ukuthula okuselizweni esithi kulungele ukhetho luza kwenziwa abantu bekhululekile. Iphephandaba lobulembu be-internet leNewZimbabwe.com lilodaba lokuthi ibandla leZanu PF lephule umthetho wezokhetho ngokwenza umhlangano werali eChimanimani ngomvulo. Umthetho wona uthi ukukhankasa kumele kugcine sokusele amalanga amabili ukuthi kwenziwe ukhetho. Ibandla leZanu PF libikwa lenze umhlangano eGangauta Village eChimanimani. Okay. Namanje sengidedela emuva ngilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanubona Studio 7, njani Studio 7, balaleli nonke nabasakazi. Bengicela nje ukusho nje ukuthi lo Anglestone Sibanda lo ningambizi ngomhlaziyi wezombusazwe. Ithini nje isikhulumeli sezano, ningambizi ngokuthi uhlazi, akahlaziyi niks lwana, ukhulumela nje izano nje. And ulahlekisa abantu abaningi, abantu ba international community, mabangalaleli into azikhulumayo, bangacabanga ukuthi iqiniso lo. Kanti nje usengezimithiyo nje lo. So ningambizi ngomhlaziyi wezombusazwe ithini isikhulumeli sezano noma ngeke official spokesperson sezano kodwa khulumela yona izano nje from nowhere kufana akahlukananga nje nalowo witness lo obaleke ngale wayongena ngale I don't think lo enqondweni u right kahle upstairs unenkinga ngathi mhlambe usekagula kancane akuse abantu esingabathatha serious. Okay, siyabona.
Izano yiphi imigwaqo abalungisileyo? Akula mgwaqo, akula zibhedlela ezikhona ezilomuthi. Yonke imithi uyahamba ezithengele e-chemist. Abantu bezano babhedwa, babhedwa, umbhedo lo.
Studio 7, Studio 7, linjani? Uthi ke ngiphendulele ubaba lo tuse South Africa, ndiyothi uChamisa uyafana uyiZANU-PF. Ebusuku emini lanxa engathi opposition ukuthi uza ukuthi sisupport umqondisi sisupport umuntu seSouth Africa simsupporta ngalipho ya contesta gakho la ka contest sisupport umuntu osihlaleleyo ongakontestiyo ukuthi ayenzeni umqondisi njengoba laye ngwakomoyo nje akulamoyo moyo akulandebelela komoyo nxa kuyukuthi ukhangela ukuthi uChamisa lishona la emqondisi akusonde akulandebelela komoyo into akomoyo ngamaruzi lawo la elishona lo mqondisi njalo nxa kuyukuthi sibilule siqiniseko zokuthi ufuna ukujintshilizwe ungaphi kathesi nxa kuyukuthi sibilo mqondisi ngabantu abaqotho bokuthi balesiqiniseko ngento abayenza ungaphi uthule zwi kathesi
Studio 7, Studio 7 ngiyalibingelela lonke balaleli be Studio 7 hayi kwasuka lokho bantu kwasuka lokho sambeni siyovota likalekele ukuroba lina makhuluku linehlala liroba abantu kele ukhetho lube right kubalwe kahle ama result ephume likelekele ukugodla ama result lisaroba lena likweliyeke impela ukhetho kubalwe kahle ama result ephume kahle kungela kuroba phakathi abantu bevote bekhululekile
selwane basakaze bahle Studio 7 nabalandeli nabalaleli siyabonga umthetho wendaba wesiphumphot ukukhuluma iqiniso uveza iqiniso singayithembi judiciary ku njalo ngoba sifuna ukuba nosevi kasukuwere naye econtesta njalo asikwazi ukuthi bazayenza pho amacebo futhi kungakafika u-23 la ngemva kwamhla ka-23 ngoba siyazi ukuthi vele ama-dispute azakwakhona funa ukubona ukuthi bazalandela ama-facts yini abe ufakwe phambili kumbe njani ngoba into emele siyenze ngama-facts kuphela hhayi khona ukuthi babe partisan yiko kuthiwa i-judiciary capture liyana asiyifuni yenzakale funa ukuwinayo wine mgceke kucace ukhuluma ngo-Alec Nyaka.
Siyabingelela Studio 7, siyabonga umsebenzi omkhulu ngisenzela wona. Kuyadumaza kakhulu ukuzo Anglestone Sibanda behlala bekhuluma kakhulu bekhuluma nge-3C ngani bazi nge-3C. Mr. Sibanda wazi nge-3C nothing ngaphandle kokuthi uli-agent ezizani kuphela. Ungeke ukugxana le-3C ukuthi ingaziwe lamalandela abangakanani ifaka ama-double candidate izadla. I-double candidate efakwe yini lingabantu bezani? Licawa thina sikwazi khona lokho. Akula double candidate kuzani kodwa kule double candidate ku-3C. Why kwenzakala kanjani ukuthi beforge ama signature emakhoti bebavumeli ba right bafakeni benjalo lina lingabantu bezano yekani ukuthi lizenze ukuthi lingabacubungu bezombusazwe linalikhulumela izano abayekele i-3C izame khona ke kuzamayo ukukhulula isizwe i-3C asilandaba legama lo-3C sifuna umuntu ozasikhipha emaketaneni ezano PF for the past 40 years mina kade sisendle 40 years ngazalwa kuyizano kuze kube manje sikhathele thina ngani labo Sibanda elikhulumela futhi likhulumela ukuhlupheka kwabantu ngoba nilajabuza ukudla imali ezinyembezi zabantu uChamisa nguye kuphela ozozama ukuthi akhulule abantu besiNdebele labantu bonke eZimbabwe jikelele so wena ungakhulumela ukuthi hey Chamisa ucindezela abantu beZimbabwe abamandebeleni ngoba kafanga kubani bani labo bani ba
uchamis au cabinet uzaba faga wana wapigne. Ngeke zibakhohlwe Thoza. Ngeke khohlwe ngitsho nakancane othenda ibithu yabazi ngabantu bakho osebenze labo kudala. So lapho sizazama ukwenza strategy zothi sikhiphe lina amatsotsi ezanu kade lokho lisichindezela. Siyabona.
Salubonani donke. Basakazi Studio 7. Ngilela njalo wonke labalaleli. Hayi, mina ngikhuluma endaweni yasenkaya. Isicelo sami sokuthi ama-election alandelayo, ngoba lawa sesikhuluma sedlule, ama-election alandelayo le sifikisele leli lishi inkokheli ze-CCC ukuthi ama-election alandelayo wangene emakhaya, emadorobheni, hayi bake bame mpijana ngoba kuyaziwa lo, kodwa sicela ukuthi emakhaya. Inkokheli ze-CCC zonke nje zingene emakhaya, zikhampeni kakhulu emakhaya, kusese lesikhathi, bangalindeli ukukhampena. Ama-elections efikile ngomnyaka wamavoti bakhampeni amavoti esesekhatshana emakhaya kakhulu kulapho abantu abasayethuselwa khona betshelwa ukuthi izani ngadliwe uyabulala abantu izani ngadliwe ubulala abantu bengakwazi ukutola umuntu obulawayo so sicele ukuthi next time ama-election abuyayo bazame ukukhampena emakhaya kakhulu okuzwayo futhi batshela abantu iqiniso ukuthi akulula mpi ezava khona eZimbabwe yokuthi umsotsha weZimbabwe uyadubulala abantu beZimbabwe bethi babangukuthi ngoba izani sidliwe konke lokho kudingeka ukuthi abakhokheli be-CCC bangene emakhaya befundisa abantu ngoba abantu emakhaya bancindezelekile kakhulu kwelakithi komnyama phambili yikho lapho engikhala khona kakhulu khonabo cela nifikiseleli lizwi kunkokheli ze-CCC
yebazali lingavoteli into ezolihluphekisa iZANU-PF yayihlula kudala siphula namanje lokho esihluphekisa
semazweni siyabona ukuthi yaropa lapha kulokhu nje
kwa-election wakubona umuntu ozothiwa ukhona umuntu uwinile ngavotelo ukubonisa ukurikhiwe lapha sokwenza isitoti
yebadala okunye yinomeli likhulule ilizwe badala bami okunye yinomeli likhulule ilizwe lingarotshwa
amaforini lingarotshwa la amarayisi
kwalesana esibhalwe ZANU-PF
lingarotshwa ilizwe
Fakani chamisa pakati. Funu chamisa tine tonke iZimbabwe.
Yeah. Mna ngakwa masfolu.
Zimbabwe masfolu. Oma bwana mtu ambi ropa bande sindibile ni kibira bande rope.
Salubonani ma-Studio 7. Salubonani ma-Studio 7. Ngezi ngeli phezulu. Lasekhaya Zimbabwe. Sithi qhubekelani phambili ngamavoti. Amavoti kakuvote. Indawana zonke zelizwe. Emakhaya phumani le vota akula muntu othi yena ozavuselela umvukela ukho lo mvukela kathi yakuvukela bani njengani ngabantu abamnyama lodwa kathi kutheni asifakeni upresident omutsha kusasa sasa asiqhatheni upresident omutsha akaqhathe upresident omutsha akangene esihlalweni asambeni siyevota kubo bonke amagumbanini omhlaba asivoteni umhlaba wonke jikelele asivoteni asilukhangeleni ukhetho lweZimbabwe lonke wonke ozazi ukuthi ngumntana wekhaya weZimbabwe asambeni siyevota ingabe mude kakhulu iyabonga laphana igama umuzi ukona nkomo
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Uhulumende welemelika usekhuthazele eZimbabwe ukuthi liqhube ukhetho olukhululekileyo njalo olulokuthula. Embikweni owethulwe lugatsha lwe-State Department elemelika lithi izizalwane zeZimbabwe zilelungelo lokukhetha umkhokheli ezimfunayo. Elemelika lengezele lathi alisekeli hlangothi kodwa lisekela umbuso okhululekileyo. Kambe kuzavotwa ngokuthula na? Silentathele izindaba yethu u-Ezra Chisa Sibanda okobulawayo. Ngiyakwamukela Ezra Chisa.
Ngiyabonga Chris kunjani eMelika namhla?
Hayi eMelika ku right asazi khona ngapho kunjani? Umkhathi unjani?
Ngapha hayi. Umkhathi uyachisa abantu sebephuma kodwa bakazi baningi balutshwana endaweni ke seziyi-5 ezigijimile kade sikuthi imbono ukulanda baleleni ko phandle. Hayi bekungelanda leli phandle bayafika nje kade sikwamanye sengisithi wolo. Evelyn kwade kungani ku Evelyn High School ikwela abantu kana kulendwendwe abantu bafika 50 bemile lapho sidululanda ngo 33 abamileyo phandle ngale Third Gold Primary la kuvela abantu ngo 5 abamileyo ngizavuyela ngisiya kuzwa kodwa abantu babuya ngokuthula akukhanya kulo muntu okhuluma lomuntu into ehluphayo ukuthi ke iningi labantu amabizo la atengekho amabizo ayadengekho lapha emaphepheni kuyikuthi abaningi bacabangela ukuthi balahlekile-ke ku-polling station okumele bavote kuyo abanye kabakwazi sebelokhu bebhoda babhoda kade ezinto abathathu ade ngibabhodisa ngibona ukuthi bavota bengaphi kodwa silo omunye ubaba lapho okukhanya ngani ngokuqala-ke osemelele ukuthi angene kunjani baba
hayi ngaphila njani
ye ungakhuluma la Chris baba
ye linjani baba
Ngiyaphila kunjani?
Hayi siyaphila. Ye uze vota wena ngokwakuqala yini kuvota kwakho?
Hayi vele ngivota iminyaka yonke.
Aha. Manje sike sezwa njengoba lapho yezwa uEzra Chisa Sibande ekhuluma lapho kubana bakhona abathi behlola amabizo abo bathola engekho. Wena lakho walithola likhona na?
Yile mina isikhathi esiningi bemvotele emguza nawo ngendlela yokuthi ngisebenzela lapha kobulawayo ngatshintsha ngalifaka lapha khathi singavotela khonapha esitho ikhona ilizwe lami lithekhile likhona
ah okay so baningi yini abantu osuke wakhuluma labo besithi bakhangela amabizo akhona
ye abanye njengakhonapha kithi esitho abaningi bakhona obekumele bavotele la amabizo abase-Evelyn
Mhm. Manje
Evelyn wele kuseduzana akukho khathana kangako.
Mhm. Bona abasakhula esizwa kuthiwa bavota ngokwakuqala basuku ubona ngani bazasukuma yini ngobuningi kumbe sizebona besenza lokho esike sezwa abanye besithi bona ukuvota kunceda.
Hayi vele lakhona apha nxa ngikhangele mani mbonani kula bantu abangafika izintwelve but abantu abanqa bezovota ufanele ukuthi ayilayini isinde sikhathana kakhulu.
Mhm. Manje ngokubona kwakho kungakutshengisani lokhu ukuthi kungaba lo tshintsho yini kumbe kuzahlala kunjalo.
I think nxa ngithi ngiyakhangela mina kungenzakala ukuthi angxanye ama-polling stations amaningi.
Mhm.
Afakiweyo angxe ngabangelwa ikhokhonoko.
Mhm. Manje wena usiyavota kwenapha kuyini okukhangeleleyo ebantwini ozabavotela umongameli ukansila lelunga ledalela ephalamende kuyini okufunayo ukukhangelela ukuthi kwenzakale ebantwini bonabo
hayi ngiyakhangelele nje ukuthi into zonke zihambe kuhle kulele development le economy kuyiphakama into yonke ke right
mhm labo kade bekhona lapho esigabeni sakho ungabavotela ukuthi babuyele yini
ayo vota is my secret
hayi kulungile ungasiphu Ezra futhi
Alright. Hayi siyabonga ke. Hayi. Akule muntu ufuna ukukhuluma ikakhulu nje laba besiphosene bakhona apha eduzane. So akula muntu ofuna ukukhuluma. Kanti sibona enye icandidate iyabulala iyamela ke iBlawe Central ubaba uSarenda. Ngibona la uyafika lapha uzokhangela. Ungafunda ifadlafadla la Chris ubaba uSarenda.
Ah isikhathi iso sengani si ayisisiningi so bemfuna ukuzwa ukuthi sike sabona lapho kukhulunywa ukuthi kule ward lapho okulamabizo ama candidate angekhoyo amabili usuke ubuyizwile yini leyo ndaba
ah ngizwanga mina ngizibali kodwa la kulabhalo ward 1 kuthoka kula ballot
yeah yeah ku ward 1
okay. What one zabo is nika update ukhanye ku what one akula ballot la.
Ah okay, okay. Hayi kulungile sizaba sikuxhuma sisiza ukuthi kuhamba njani isikhathi iso sesidliwe ngumangoyo.
Alright, siyabonga.
Okay. Yeah, siyabonga la. Okay. Leyo ke intathele izindaba ye Studio 7 uEzra Chisa Sibanda ebesixoxa laye ekobulawayo eCity Hall esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi votani ngokuthula sizadibana njalo kusasa sikhathi sinye kodwa lamhlanje ilanga lonke litheke indlebe sizaba silicathekela kancane kancane ukwenzakalayo kuze kuphume impumela eyaphuma kumbe kusasa kumbe kunini kodwa lihlale lithiye indlebe ku Studio 7 ilanga lonke igama njengoba ngichilo ngu Chris Gande asidibaneni njalo kusasa ekuseni.